Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande. Obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingayi livuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 23 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ibandla le-ZANU-PF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla alisaphatheki kukhetho lwanamuhla.
Amalunga ezaluphepha kazangalali namhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga. Amaphepha lawo atsho wona ukuthi i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-advocate Noso Jabisa siphumile kukhetho. Besicela abantu bengalaleli amanga lawo.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli icela umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe izekhe ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumela yokhetho lukamongameli.
So kathese sikwenzileyo ukuthi senze esithi i-mandatory interview ukuthi this time around ukuze ama-results e-election yona le abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele osungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota uthi abantu abasukume ngobuningi babo lamuhla bayevota.
Inhlupho zonke esinazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe ku-ballot box. Mama ungaphakami unguwe wodwa le muli yakho kuphela, kodwa khuthaze umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengoba kulilanga lokhetho siqala ke ukhetho ngendaba eziphathelane lokhetho lwalamhlanje.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda
siyovota. Madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda
siyovota. Madoda siyovota.
Yebo, njengoba ke silitshelile nje ukubana lamhlanje lilanga lokhetho, ilanga lokhetho kulolwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele osungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota abesilisa ngokuncitshwa ucansi, abasakhulayo ngokungaphekelwa ukudla ezindlini nxa bengabhalisanga ukuthi bavote, njalo basukume ngobuningi babo lamhlanje bayevota. Asizweni ixoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Uhlelo lubuya kanye ngemva kweminyaka eyi-5. Nanti ithuba selifikile ngemva kweminyaka eyi-5 ubana sikhethe kumbe sitshintshe ubukhokheli obesigaba, obe-region lobelizwe. Thanda ukukhuthaza kakhulu umama oyemathebelelenzi waseZimbabwe ezweni lonke jikelele ukubana kasiphakameni bomama siyevota. Singaphakami singabomama kuphela, kodwa siphakame lezimuli zethu zonke. Mama khuthaza ubaba, khuthaza ugogo, ukhuthaze ukhulu, ukhuthaze abazukulu, ukhuthaze umntwana wonke ole 18 years and above ukubana ayevota. Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe ku-ballot box. Mama ungaphakami unguwe wodwa le muli yakho kuphela, kodwa khuthaza umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo, ukhuthaze isigaba sakho sonke ukubana siphakame. Bethwele isithupha, i-passport enga-expiranga. Susani ukwesaba kuzakhamizi lokho esikuzwayo ukuthi kuthiwa manxa uvota bakhona abakhona ukubana babone ukuthi uvotele bani ngamanga lawo mama tshela ukhulu tshela ugogo kubana ngamanga lawo gogo ilungile lakho lokuvota laziwa nguwe wedwa njalo ukuthi uvotele bani kwaziwa nguwe loNkulunkulu wakho lokho indlela zokwethusela abantu ukukhetha ubukhokheli kufuze ukhethe ungela kwesaba ungela valo inhlupho zonke esilazo bomama esikhala ngazo abantwana bangasebenziyo abantwana sebephila ngama drugs indlala ngekhaya izinto ezingahambi kuhle ezweni ukuhlupheka lokuhlukumezeka konke lokhu singakhona ubana siye kutshintsha msika ubalot box ngeprogram lenesasiyidonsa bomama sikhuthaza abantu abethu kubana kabayiregister iprogram lana yahamba kahle kakhulu laloba ingasafikanga ezingeni lasilikhangelele ngoba lamanje bakhona abantu ofica kubana kabaregistanga kodwa kulabo abaregistayo sakhona ubana sibafinyele bomama ezindlini abale 18 years and above nanti thuba seliphendukile ngalo sikhethe ubukhokheli obuza sisuthisa for the next coming 5 years ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngunkosikazi Khorandebele olwela ilungelo loluntu obexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo Ibandla lesisi lithi ibandla lezanu PF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla lisaphatheki ukukhetho lwalamuhla amaphepha la alomfanekiso omkhokheli webandla lesisi umnomzana Nelson Chamisa elotsho ukuthi hlalani ezindlini lingayivota ngoba kulokucilibezela kukhetho Isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa utshele Studio 7 ukuthi ibandla lezanu PF seliphelelwe ngumphako.
Yebo sicela umthwakazi omuhle ukuthi balimuke amaphepha ahazwe yizanu PF. Amalunga ezanu PF kazange alale namhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga amaphepha lawo. Acho ukuthi iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa siphumile kukhetho. Besicela abantu bengalaleli amanga lawo. Thina asiphumanga kukhetho silokhu sikhona kukhetho. So becela abantu ukuthi bayovota bavotele umnumzana Nelson Chamisa ku-president, bavotele ama-MP ethu, baphinde bavotele ama-councilor ethu. Abantu beamelanga babuyele emuva bengalaleli amanga akhulunywa yiZanu PF. Isenzo lesi isenzo sezigila mkhuba yikuzama ukuthi inani lamavote awe Citizens Coalition for Change abe phansi besicela bakithi abantu baphume ngobunengi babo bayovotela iCitizens Coalition for Change njalo sicela abasekela iCitizens Coalition for Change ukuthi lapha babona khona amaphepha bebutha amaphepha lawo bewachise ngoba amaphepha lawo ala kuthi phazamisa inhlelo zebandla becela liwachise amaphepha la umbuka dabula wenzela ukuthi engaphambanisi uhlelo lwethu lokuvota
allo ke ngumnomzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo kusenjalo inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli isicele umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe iZimbabwe Electoral Commission iZEC ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumelo yokhetho lukamongameli. Linhlanganiso ithi kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018 lolwenziwa njalo ngomnyaka ka-2013 iZEC yephula umthetho we-Electoral Act ngokususa impumela yokhetho lolu kuwadi isiya eHarare ku-National Command Center ingazange yaziswe ku-district lakuma-province. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okumqoka ukuthi ngikhangele izinto ezimbili. Ngo-2013 kwenzakala i-election eZimbabwe. Ama-result e-presidential kahambanga ngendlela. Asuka from i-ward through i-district esiya ku-National Command Center e-Harare. Khonokho akwenziwa njani. Right, sathi sikubonile ngo-2013, ngo-2018 kwenzakale the same thing. And amadoda lawa athi nxa angasuka ku-election ayabhala i-report ehamba e-parliament. report yayo ba confirm ukuthi indlela ukuhamba ngayo ayisiyo ukuze kuhambe ngendlela enje. So kathese sikwenzileyo ukuthi senze esithi the mandatory interdict ukuthi this time around kufuze ama results e-election yonaleyi abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo. Hathi indlela yokuthi i-presidential results iyahamba kuhle. Hatshi.
Yiphi leyo ndlela okumele kuqhutshwe ngayo? Ungachasisela abalaleli ukuthi kumele kwenziwe njani?
Right, ama results angasuka ku police station ku ward ufuza e district from i-district aye province from i-province yikho lapha ahamba khona ku-national command center. Kodwa okwenzakalayo lokhu ayi awe presidential sina sikhona ona ngama results e-presidential ama parliamentarian esithi national assembly ahamba ngendlela e-right but lawo awe presidential awahambi ngendlela e-right. So ama results la kufuze ukuthi ku-province or ku-district sibe sikwazi ukuthi i-district enje abantu abavotele u-president bangaka, ku-province abantu abavotele u-president bangaka before kungakahambi ku-national command center. So i-election isenziwa abantu kumele babekwazi ukuthi ovotele uzibani u-president u-idim nangagwa bangaka ku-province, abavotele u-chamisa bangaka, abavotele laba abanye ngobuningi babo bangaka, nokuthi ukuthi size siyekuzwa sokuseharare.
Ukungaqhutshwa kuhle kokwethulwa kwalimpumela okhuluma ngakho ungathi kuphazamisa ukhetho ngandlela bani?
Nxa ama-results angasuka kuhani atholakale seku-national command center, into engayenzeka yikuthi angafika sengokunye esingakwaziyo ngoba indlela ahamba ngayo is very secretive. Ama-results la kufuze abe khona yonke indawo, we should be able to collect. Nxa sithi collect siyakwanisa ukuthi sicalculate that is sense ukuthi lokhu kumeso lokhu kumeso, yikho kuphambanisa ukukhetha. In my view kakulungise khonoko.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Udaba lolu namhla sifayilile it's an agent application even kusasa sebeningangena. But okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kumele abekwazi ukuthi ama-results abehamba ngendlela engayisiyo. Khathesi ama-results okumele ahambe ngendlela eyiyo.
Yiwuphi umthetho obusephulwa lapha?
Section 37, subsection 4, paragraph C of the Electoral Act, section 65, section 72, section 110, maningi ama-sections ayiphulwayo ngendlela yona leyo kwenziwa ngayo.
Hello ke ngumnumzana Ngqobani Sithole, umgcini sihlalo wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abameli. Ubexoxa ecingweni loNtu Ngameli Nkomo weStudio 7 ekwobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni thina kwelakithi,
madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni thina kwelakithi,
madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota,
okwamanje ke kesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Madanga usecebise abantu ukuthi bengabuthani endaweni zokuvota ngemva kokuvota njengalokhu okukhuthazwa libandla le-CCC. UMadanga uncome ukuthula okuselizweni esithi kulungele ukhetho luza kwenziwa abantu bekhululekile. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla lezanu PF lephule umthetho wezokhetho ngokwenza umhlangano we-rally eChimanimani ngomvulo. Umthetho wona uthi ukukhankasa kumele kugcine sokusele amalanga amabili ukuthi kwenziwe ukhetho. Ibandla lezanu PF libikwa lenze umhlangano eGangauta Village eChimanimani. Namanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge WhatsApp.
Sanubona Studio 7, njani Studio 7 balaleli nonke nabasakazi. Bengicela nje ukusho nje ukuthi lo Anglestone Sibanda lo ningambizi ngomhlaziwe wezombusazwe. Ithini nje isikhulumeli sezalo. Ningambizi ngokuthi uhlazi akahlazi iniks lwana ukukhulumela nje izalo nje. Enulahlekisa abantu abaningi, abantu wa international community mabangalaleli into azikhulumayo bangacabanga ukuthi iqiniso lo. Kanti nje usengezimithiyo nje lo. So ningambizi ngomhlaziwe wezombusazwe ithini isikhulumeli sezano noma ngeke official spokesperson sezano kodwa khulumela yena izalo nje from nowhere kufana akahlukananga nje nalowo witness lo obaleke ngale wayongena ngale I don't think lo engqondweni u right kahle upstairs unenkinga ngathi mhlambe usekagula kancane akusey abantu esingabathatha serious. Okay, siyabona.
Izalo yiphi imigwaqo abalungisileyo? Akula mgwaqo, akula zibhedlela ezikhona ezilomuthi. Yonke imithi uyahamba uyezithengela e-chemist. Abantu bezanu babhedda, babhedda, kumbhedo lo.
Studio 7 linjani? Ndithi ke ngiphendulele ubaba lo tuso South Africa ndiyothi uchama siyafana uyiZANU-PF ebusuku emini lanxa engathi i-opposition. Ukuthi uza kuthi sisupport umqondisi, sisupport umuntu ose-South Africa, simsupporta ngaliphi uyakhontesta. Ngakho la kakhontesti, sisupport umuntu ozihlaleleyo ongakhontestiyo. Ukuthi ayenzeni umqondisi njengoba la engwakomoyo nje akulamoyo akulandebelela komoyo xa kuyukuthi ukhangela ukuthi uchamisa lishona la emqondisi akusonde akulandebelela komoyo into wakomoyo ngamaruzi lawo la elishona lowo mqondisi njalo nxa kuyukuthi sibilule siqiniseko zokuthi ufuna ukutshintshilizwe ungaphi kathesi xa kuyukuthi sibilo mqondisi ngabantu abaqotho bokuthi balesiqiniseko ngento abayenzayo ungaphi uthule zwikha
Studio 7 ngiyalibuyelela lonke balaleli Studio 7. Hayi, kwasuka lokho bantu, kwasuka lokho esandleni siyovota. Likeliyekele ukurobha lina maphuruku linehlala lirobha abantu. Liyekele ukhetho lube right, kubalwe kahle ama-result ephume. Likeliyekele ukugodla ama-result lisarobha lina. Likeliyeke impela ukhetho kubalwe kahle ama-result ephume kahle kungela kurobha phakathi. Abantu bevote bekhululekile.
Sanibona basakaze abahle Studio 7 nabalandeli nabalaleli. Siyawubonga umthetho wendaba wesiphumputhi ukukhuluma iqiniso uveza iqiniso. Singayithembi judiciary kunjalo ngoba sifuna ukuba no-service basukwere naye e-contesta. Njalo akukhothi bazayenza amacebo futhi kungakafika u-23 la ngemva komhla ka-23 ngoba siyazi ukuthi vele ama-disputes azakwakhona. Sifuna ukubona ukuthi bazalandela ama-facts yini abe ufakwe phambili kumbe njani ngoba into emisebenzi ngama-facts kuphela hayi khona ukuthi babe partisan yiko kuthiwa i-judicial capture yani asiyifuni yenzakale funa ukuyinayo wini emgceke kucace ukhuluma ngu-Alec Nyaka.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga umsebenzi omkhulu esenzela wona. Kuyadumaza kakhulu ukuzwa o-Anglestone Sibanda behlala bekhuluma kakhulu bekhuluma nge-3C ngani bazini nge-3C. Mr Sibanda wazi nge-3C nothing ngaphandle kodwa uri-agent ezizani kuphela ukugcina le-3C ukuthi ingazibe namalandela abangakanani ifaka ama-double candidate izathu. I-double candidate efakwe yini lingabantu bezanu? Licawona sikwazi khona lokho. Akula double candidate kuzanu kodwa kule double candidate ku-3C. Why kwenzakala kanjani ukuthi beforge ama-signature emakhothi bebavumele ba-right bafakeni benjalo? Lina lingabantu bezanu yekani ukuthi lizenze ukuthi lingabacubungu bezombusazwe lingalikhulumela izanu. Abayekele i-3C izame khona kuzamayo ukukhulula isizwe. I-3C asilandaba legama lo-3C. Sifuna umuntu ozasikhipha emaketaneni e-ZANU-PF for the past 40 years. Mina kade sisende 40 years ngazalwa kuyi-ZANU kuze kube manje. Sikhathele thina ngani labo Sibanda elikhulumela futhi likhulumela ukuhlupheka kwabantu ngoba linakujabiswa kudla imali ezinyembezi zabantu. Uchamisa nguye kuphela ozozama ukuthi akhulule abantu besiNdebele labantu bonke eZimbabwe jikelele. So wena ungakhulumela ukuthi hey Chamisa ucindezela abantu beZimbabwe abamaNdebeleni ngoba kafanga kubani bandla ubani
ngoba uJamiza ukukhabinet uzabafaka bona ababhini ngeke zibagodo toza ngiye khohlwe ngitshola kancane othenda ibithi uyabazi ngabantu bakho osebenze labo kudala so labo sazama ukwenza istrides ukuthi sikhiphe lina amatsotsi ezanu kade lokho lisithindezele siyabona
salubonani 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 lonke basakazi Studio 7 njalo bonke labalaleli hayi mina ngikhuluma ngendaweni yasenkaya isicelo sami sokuthi ama-election alandelayo ngoba lawa sesikhuluma sethu ama-election alandelayo le sifikiselele lilizwi umkokheli ze-CCC ukuthi ama-election alandelayo wangene emakhaya emadorobheni hhayi bake bame mbijana ngoba kuyaziwa lo kodwa sice ukuthi emakhaya inkokheli ze-CCC zonke nje zingene emakhaya zikhampeni kakhulu emakhaya kusesenesikhathi bangalindeli ukukhampena ama-elections efikile ngomnyaka wamavoti bakhampeni amavoti esesekhatshana emakhaya kakhulu kulapho abantu abasayethuselwa khona bedela ngokuthi ye izane ngadliwe uyabulala abantu izane ngadliwe uyabulala abantu bengakwazi ukutola umuntu obulawayo so sicele ukuthi next time ama-election abuyayo bazame ukukhampena emakhaya kakhulu okuzwayo futhi batshela abantu iqiniso ukuthi akulula mthi ezava khona ezimbabwe yokuthi umsotsha wezimbabwe uyadubulala abantu bezimbabwe bethi babanga ukuthi ngoba izane sidliwe konke lokho kudingeka ukuthi abakhokheli be-Triple C bangene emakhaya befundisa abantu ngoba abantu emakhaya bancindezelekile kakhulu kwelakithi komnyama pambili yikho lapho engikhala khona kakhulu khonabo cela nifikiselele lizwi kwinkokheli ze-Triple C
yebazali lingavoteli into ezolihluphekisa iZANU-PF yayihlula kudala sikhula namanje lokho esihluphekisa siyake emazweni
siyabona ukuthi iyarobha lapha kulokhu
wakubona umuntu ozothiwa kukhona umuntu uwinile ngavotelo ukubonisa ukurikhiwe lapha sokwenza
isitoye badala okunye yinomele likhulu lilizwe badala bami okunye yinomele likhulu lilizwe ningarotshwa
amaforikwa lingarotshwa la amarayisi
lesiyana esibhalwe ezanu-PF
lingarotshwa
fakani chamisa pakati funa chamisa tine tonke iZimbabwe
mna ngakwa masipoli
Zimbabwe masipoli wama wana mtu ambi ropa vande sindibene ni kubira vande rope
salubonani Mastudio 7 ngezi ngele phezulu lase kaya Zimbabwe siti kubagalani pambili nga ama voti kakuvote indawana zonke zelizwe emakhaya phumani levota kula muntu othi yena ozavuselela uvukela ukholo uvukela kathi akuvukela bani yohani ngabantu abamnyama lodwa kathi kutheni asifakeni upresident omutsha kusasa asiqhatheni upresident omutsha akaqhathe upresident omutsha akangene esihlalweni asambeni siyevota kuko konke amagumbanini omhlaba asivoteni umhlaba wonke jikelela asivoteni asilukhangeleni ikhetho lezimbabwe lonke ozazi ukuthi ngumntwana wekhaya wezimbabwe asambeni siyevota ingabi mude kakhulu iyabonga laphana kama umuntu ukona nkomo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Uhulumende welemelika usekhuthazele eZimbabwe ukuthi liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula. Embikweni owethulwe lugatsha lwe-State Department elemelika lithi izizalwane zeZimbabwe zilelungelo lokukhetha umkhokheli ezimfunayo. Elemelika lengezele lathi alisekeli hlangothi kodwa alisekela umbuso okhululekileyo. Kambe kuzavotwa ngokuthula na? Silentathele izindaba yethu u-Ezra Chisa Sibanda okobulawayo. Ngiyakwamukela Ezra Chisa.
Ngiyabonga Chris, kunjani eMelika namhla?
Hayi, eMelika ku-right, asazi khona ngapho kunjani. Umkhathi unjani?
Ngapha hayi, umkhathi uyachisa, abantu sebephuma kodwa abakazi baningi balutshwana endaweni ke eseziyi-5 ezigijimileyo kade ukuthi ngibona ukuthi ulanda waleleni phandle. Hayi, bekungela ntu alele phandle, bayafika nje kathesi kwamanje sengisithi wolo. Evelyn kwathi ungani ku Evelyn High School kwalapha takani ku Lendwendwe abantu bafika 50 bemile lapho esidolo lanta ngu 33 abamileyo phandle ngale Third Gold Primary la kuyila abantu ngu 5 abamileyo ngizavuyela ngisiya kuzwa kodwa abantu babuya ngokuthula akukhanya kulomuntu okhuluma lomuntu into ehlupha ukuthi ke iningi labantu amabizo la atengekho amabizo ayadengekho lapha emaphepheni kuyikuthi abaningi bacabangela ukuthi balahlekile-ke ku-polling station okumele bavote kuyo abanye kabakwazi sebelokhu bebhoda babhoda kade ndi abathathu ade ngibabhodisa ngibona ukuthi bavota bengaphi kodwa silo omunye ubaba lapho okukhanya ngani ngokuqala-ke osemelele ukuthi angene kunjani baba
hayi aphila njani
ye ungakhuluma la Chris baba
ye linjani baba
Ngiyaphila kunjani?
Hayi siyaphila. Ye uzevota wena ngokwakuqala yini ukuvota kwakho?
Hayi vele ngivota iminyaka yonke.
Aha. Manje sike sezwa njengoba lapho yezwa uEzra Chisa Sibande ekhuluma lapho kubana bakhona abathi behlola amabizo abo bathola engekho. Wena lakho walithola likhona na?
Yile mina isikhathi esiningi bemvotele emguza nawo ngendlela yokuthi ngisebenzela lapha kobulawayo ngatshintsha ngalifaka lapha khathi singiyavotela khonapha esidosi ikhona ilizwe lami lithekhile likhona
okay so baningi yini abantu osuke wakhuluma labo besithi bakhangela amabizo akhona
ye abanye njengakhona apha kithi esidoli abaningi bakhona obekumele bavotele la amabizo abase-Evelyn
Manje
Evelyn weli kusedizana akukho khathana kangako.
Bona abasakhulayo esizwa kuthiwa bavota ngokwakuqala basuku ubona ngani bazasukuma yini ngobuningi kumbe sizebona besenza lokho esike sezwa abanye besithi bona ukuvota kuncede.
Vele nakhona apha ngangikhangele mani bonani kulabantu abangafika ivin 12 kade abantu akunqa bezovota ufanele ukuthi ayilayini isinde sikhathana kakhulu.
Manje ngokubona kwakho kungakutshengisani lokhu ukuthi kungaba lo tshintsho yini kumbe kuzahlala kunjalo?
I think nxa ngithi ngiyakhangela mina kungenzakala ukuthi angxanye ama-polling stations amaningi afakiweyo angxe kungabangelwa yikho khonokho.
Manje wena usiyavota kwenapha kuyini okukhangeleleyo ebantwini ozabavotela umongameli ukansila lelunga ledalela ephalamende kuyini okufunayo ukhangelele ukuthi kwenzakale ebantwini bonabo?
Hayi ngiyakhangelele nje ukuthi into zonke zihambe kuhle kuye le development le economy kuyiphakama into yonke ke right.
Labo kade bekhona lapho esigabeni sakho ungabavotela ukuthi babuyele yini?
Hayi uvota is my secret.
Hayi kulungile ungasiphu Ezra futhi.
Alright. Hayi siyabonga ke. Hayi akula muntu ufuna ukukhuluma ikakhulu nje laba esikhonseni bakhona apha eduzane so akula muntu ofuna ukukhuluma kade sembona enye icandidate iyabulala iyamela ke iflower esenihlale ubaba usarenda ngibona la uyafika lapha uzokhangela ungafuna ukuthi fadlafadla la Chris ubaba usarenda
isikhathi yiso singani sisiningi so bengifuna ukuzwa ukuthi sike sabona lapho kukhulunywa ukuthi kule ward lapho okulamabizo ama candidate angekhoyo amabili usuke ubuyizwile yini leyo ndaba?
Ngizwanga mina ngizibali kodwa la kula ballot ward 1 kuthoka kula ballot
ku ward 1
okay ward 1 zabo zizanika iupdate ukhanye ku ward 1 kula ballot la
okay hayi kulungile sizaba sikuxhuma sisiza ukuthi kuhamba njani isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyo. Okay, yeah, siyabonga la. Okay. Leyo ke intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ebesixoxa laye ekobulawayo eCity Hall. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi votani ngokuthula. Sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye kodwa lamhlanje ilanga lonke lithiye ke indlebe sizaba silicathekela kancane kancane ukwenzakalayo kuze kuphume impumela eyaphuma kumbe kusasa kumbe kunini kodwa lihlale lithiye indlebe ku Studio 7 ilanga lonke igama njengoba ngichilo ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa ekuseni.